Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithole lendaba sixoxa lomnumzana Felix Magalela Mafasivanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Post Independence Survivors Trust ePIS. Sixoxa ngophenyo alwenzayo esigabeni seMashonaland Central eMount Darwin.
I-research le noma i-survey esiyenzayo siyenza ngaphansi kwe-Post Independence Survivor Trust ngoba sikhangela amalungelo abantu hhayi kuphela ezepolitical violence but lama-social and political and economic rights.
Ungasitshela ngokubonileyo.
Abadala bathi zinhle indaba ezinhle kodwa ngapha eMashonaland Central indaba azizinhle ezokunanza lokusaba i-COVID-19. Ngihambile ngabhoda indawo eziningi ama-district lama-wards ngabona into ekhona ukuthi vele lo muthi we-COVID i-vaccine ingcosana ayikho njengalokhu kukhulunywa ngabantu. Ngifikile ekumatopa ekliniki, ngafika eNyakaskana, ngafika eMount Darwin Central Hospital, SBPC Project Hospital, kwakhanya ukuthi vele akulalutho. Into enginanzeleleyo mahlaba ezulu ukuthi abantu bangapha abafuni ukuyahlatshwa ngezizathu ezithile. Eyokuqala ukuthi abantu bangapha iningi yabo ngamapostoli, bangena ithephi zomoya, ezinye ziyanqabela abantu ukuthi baye lakho ezibhedlela. Okunye ukuthi kulamanga ahambayo enza abantu bazibone ngoba abanye sebefolwa okubhalwa ku-WhatsApp naku-internet, njengoba lisazi ukuthi abanye abantu bathi ungahlatshwa i-vaccine uzahlanya, uzathenwa njengendoda, uzaswela amandla, uzakufa ngethuyeni. Konke lokhu kwenza abantu besabe ukuyahlatshwa. Ngitsho lamatitsha, ngitsho lamanesi endaweni ezithile bayathandabuza ukuhlatshwa.
Kuyini okunye okutholileyo?
Into engiyizuzileyo futhi ngapha eMount Darwin eMatope Clinic ikuthi abantu bayahlatshwa, abahlatshwayo bonabo abaphiwa amakhadi babhalelwa emavini awesikolo ukwenzela ukuthi babe le-rekhodi. Kodwa irekhodi leyo siyamangala ukuthi ama-jabs lawo noma inomba le noma imithi le angithi fanele ihambelane lamakhadi. Kwinto eningi abantu bayabuza ukuthi kanti amakhadi ethwanga kuzakhanya okungani abanye abantu bazaphiwa amakhadi, bathengiselwa amakhadi bekamba amanzi ukuthi bahlatshiwe, ngoba uma kungahambelani injection lekhadi amakhadi akhona ayangathi. Ngomunye umbuzo sibili abakhala ngawo izinze ngabona amabhuku badindule emabhukwini betshela ukuthi amakhadi azalandela. Kubi kumnyama ngenxa yokuthi ngibona ngani only 1% ngapha eMount Darwin abantu abagijime ukuthi bayehlatshwa imithi yakhona. Ukhanya ngani sithwalile eHarare ngezinye izikhathi iqala akukho, okwesibili akukho, abantu sebephonguswele ukuthi bazakwenza njani labo abafunayo. Kodwa into esidanisileyo yikuthi iningi bangena ichethi zamapostori ezingafuniyo ukuthi abantu balatshwe. Yikho-ke hhayi uhulumende kufanele egijini sibili efundise abantu bakhule eMashonaland Central.
Kuyini okuqakathekileyo okubonileyo?
Abantu bangapha abalandeli izimiso ewo emfeni bahamba bebaningi ukuthi vele kungani akula khuhlane. Abagqo amamaski, avala ndaba zokuthi abantu bengaxhawulani. Kunzima sibili ngahamba ngayakhangela kwenye indawo kwakufike khona zafika abantu beqamelene kakhulu begqoke ama-garments abo. Bayadla, bayakubambana izandla. Ngiyabonga yimo wena sisi Magalela Mafasibanda ijazelinje.
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Post Independence Survivors Trust ePIS. Ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.